Endabeni zethu lamhlanje lilo Michael. Uhulumende uthi uzakhuphula iholo lababalisi ngesilinganiso sokulichumi lasikhombisa ekhulweni 15%. Amakhansila anikwa isicoco zokusebenza kahle loZulu kobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezinceda abantu abahluphekayo zinikwa izicoco zokuncoma imisebenzi yazo eBhilitane. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngogwalo lokuvota olwe-Voters Row oluzahlolisiswa nguZulu kunsukwana ezilandelayo. Lizahlola na amagameni kugwalo lokuvota. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.